masikhangela ukuthi umuntu okukhangelela ukuthi ebe ngukhomishina ngumuntu ongasolekiyo, ngumuntu okuthi inhlangothi zonke zingaba lethemba lokuthi engaletha, especially umukhangela NPRC ongakhokhelela ukuthi kuvezwe iqiniso, o independent from ama political parties lama political influences, umuntu oleqiniso, umuntu ongala side alithathayo, umuntu ozakwanisa ukuthi etshele abalamandla kumbe abangalamandla iqiniso, umuntu ozakwanisa ukuthi ethi laloba sokusethuselwana athi mina abantu bangithumelo. Kakufunakala umuntu ozabe sithi yena uhulumeni ngumqhatshi wakhe kufuze ukuthi iZimbabwe yiyo emthumileyo ukuthi elethe ukuthula. So mbona ngazathi ngumuntu an upright person, an honest person, kodwa kathesi ungathi uyakhangela ihlupho esilalo yokuthi ithe ibekwa i-commission leyi kwagcwaliswa abantu bempumalanga okungajabulisanga ama-victims, ngoba kufuze ukuthi umuntu lowo ebe ngumuntu ozavunywa langama-victims, okuyinto enganika yikho kathesi. Lakathesi umkhangela abantu abashortlistiweyo kugcwalisa abantu bempumalanga ukuthi kwakuphethwa umsebenzi for abantu bempumalanga ukuthi bezoqeda abantu ngapha emaNdebeleni, kanti sokuphethwa umsebenzi for abantu bangale ukuthi kube nganithwa kulokudala ukuthi kube lokulungisa uhlupho, ngoba ngabe bebesinsiye bekufuza ukuthi commission leyi the number of shortlisted people ibe balanced, so that even kuphume kucaca ukuthini langapha ama-victims alabantu abazabe bekhona, kodwa ungakhangela kathesi abantu abakhona ngaba-representa i-perpetrator kuphela.
I-commission le njengoba ibivele ikhona isenza umsebenzi, kukhona yini okubambekayo emele ikwenze ongathi hayi ngempela isikwenzile?
Okuliqiniso ukuthi i-commission le ilokhu yaba khona, akukho kubambeka ungathi sokwenzakele, akukho, not because bayehluleka, kodwa vele uhulumende akabanikeza usekelo lweneleyo. Uhulumende kakusinsiye ukuthi udaba lolu lulungiswe. So mbona ngazathi singabasola, kodwa akukho abangakwenza as long as benganikwanga amathuluzi okuthi besebenzisa. Kuyinto nje yokuthi lala lwaza sikwengule lapha, kuzama ukuthi kuthiwe abantu abasola ukuthi kwenzakala lombhuqazo kunikwe umhlaba impression yokuthi kukhona okusenziwa kungalalutho lwenziwayo. Ngibona ngazathi iliqiniso likhona, yilo iqiniso umuntu wonke ofuze ithe zitshele lona ukuthi asisoze sathola iqiniso, asisoze sathola i-justice, asisoze sathola i-reconciliation le peace as long as uhulumende lowo edonisa inyawo, as long as uhulumende lowo efake i-commission yokuthi kumbambathwe icala.